Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izuluka ndaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 20 zibandlela 2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane we COVID-19 uqhubeka udala umonakalo elizweni, ubulala abanye njalo abangamathumi amahlanu lambili 52 ngelanga linye layizolo.
Sichiyene nabantu bedolobheni ekuthini abantu bedolobheni everyday bavukela lapha bayaminyana khona bebe ngabantu abaningi wabedinga ukusiphilisa.
So kule minyaka emibili kwabulawa abantu ababejengisela elizweni jikelele besola ukuqonga kwentengo yamafutha ezimoda okulilanga elinanzwe ngabameli bamazwe awentshonalanga abaseZimbabwe izolo ngembibo esola uhulumende ngokungajezisi abenza lesi sihluku.
Amazwe lawa awaphetheya akhuluma iqiniso, aqinisile. Noma siyakwazi ukuthi uhulumende ubulele abantu ngomnyaka ka-2019 njalo wasefaka i-commission eyayithewa ngomangameli welizwe le-South Africa ubaba uMohlandi.
Izisebenzi zikamunicipal wakobulawayo ebezikhalele umsebenzi sezigaxe amajogwe njalo ngemva kokuba umqatshi ezengezelele ikholo lazo.
Ekukhulumisaneni kwethu lanxa ngeke ngathi ukuthibila imali ethola le mali but eqinisweni imali esitholileyo ibe ngaphansi kwaleso silinganiso.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka udala umonakalo elizweni, ubulala abanye njalo abangamathumi amahlanu lambili 52 ngelanga linye layizolo. Ugatsha lwezempilakahle kumanani ethulwe izolo luthi kulabantu abangamakhulu afika phose athoba munombili 783 ababanjwe leli gcikwane. Iningi lababhubhileyo ngabesigaba seMashonaland West abalitshumi lanhlanu 15, kulandele abeMashonaland Central okubhubhe abalitshumi lanye 11. Kwabathelelwe igcikwane leli iningi njengensukwini ngabeHarare abedlula amakhulu amabili 251, kulandele abeMashonaland Central abedlula ikhulu lengxenye 156. Lezinye lazo izigaba zabalabanye abangamanani achiyeneyo. Asebebhubhile selokhu leli gciwane laqhamuka elizweni sebehahabela inkulungwane eyodwa 825. Kunjalo nje abemaphandleni bathi leli gciwane linganeno. Sixoxelo wake wamela isigaba seBhinga North edalela eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani eBhinga.
EBhinga basically I'm sure njengama rural areas amaningi uzananzelela ukuthi khona sichiyene labantu bedolobheni ngoba abedolobheni konke abaphila ngakho ngokuzingela ilanga langelanga. Sichiyene labantu bedolobheni ekuthini abantu bedolobheni everyday bavukela lapha bayaminyana khona bebe ngabantu abaningi wabedinga ukusiphilisa. Thina emakhaya isikhathi esiningi konke esikufunayo sihlala nje silakho emzini yethu. So ke ikakhulu abantu balalelile ilizwi lokubana kabahlala emzini yabo. Akula zikhathi eziningi lapho esibuthana khona emakhaya ngaphandle kokubana nxa kubhujiwe. Otherwise nje amanye ama-activities amaningi awe community ngasajwayelanga ukuba khona. Abantu balokwesaba umkhuhlane lo. Okwakhathesi nje ngingatsho ukuthi khona phakathina kwe-district ungani silama active cases awangu 5 kuphela reported. Kodwa nje siyakwazi ukuthi khona ukuba lalawa ayi 5 reportiwe kakuthi ukuthi khona yibo bodwa abantu abalala umkhuhlane ngaphakathi na kwe district. Kutsho nje kuphela ukuthi laba yibo abathola ithuba lokubana betestwa njalo betholakale ukuthi balawo lo mkhuhlane.
Baningi yini eselibazwile abalalo leli gciwane le COVID ebhinga khona.
Kujwayelekile ukuthi abaningi lomkhuhlane bangabe bewugulile bawusila ngoba phela remember ukuthi ukunaphela lokho okukhulunywa ngakho kutholakala kakhulu kithi emakhaya. Yizo vele indlela esiphila ngazo njengoba ke imithi yakulezi nsuku lezibhedlela zakulezi nsuku singelazo. Ngingatsho nje ngamafitshane ukuthi yikho okukhona kodwa hayi abantu balalelile khona lokho kade kukhulunywa ukuthi bengahambi besiyahlangana labantu abaningi. So kwesubonayo kusenzakala eBhinga.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngowake wamela isigaba seBhinga North edalele eParliamente. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eBhinga. Iminyaka emibili kwabulawa abantu abayisithiyagalombili ababetshengisela elizweni. Abameli bamazwe angentshonalanga agoqela elemelika, elebhilitane kanye lalawo akumanyano we-European Union abasebenzela eZimbabwe sebesole uhulumende besithi ulokhu engakajezisi amapholisa lamasosha abulala laba bantu ngozibandlela womnyaka ka-2019. Abantu laba badutshulwa ngesikhathi sokutshengisela ezitaladeni emadolobheni athiyeneyo besola ukukhwela kwentengo yamafutha ezimoda. Amazwe la ethule imbiko izolo enanza iminyaka emibili ngemva kwesehlakalo lesi. Amazwe la athe kuyadanisa kakhulu ukuthi labo ababulala abantu laba njalo babahlukuluza ngendlela ezigoqela ukudlwengulwa balokhu bengakabotshwa kumbe khona ukuthoniswa. Abameli bamazwe la bathi njalo ukwephulwa kwemalungelo oluntu nguhulumende kuyaqhubekela phambili. Untungameli Nkomo, Studio 7, uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Mavela Sikhumalo, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amazwe lawa awaphetheya akhuluma iqiniso, aqinisile. Noma siyakwazi ukuthi uhulumende ubulele abantu ngomnyaka ka-2019 njalo wasefaka ikhomisheni eyayithewa ngomangameli welizwe le-South Africa ubaba uMohlanti. Ikhomisheni leyi iphumise iripoti layo yafaka ama-recommendations yaphumisa egcekeni ukuthi labo njalo ababi bulele abantu babefuze babotshwe. Kodwa siyamangala ukuthi la kathesi uhulumende kakakwanisi ukuze bonke laba ababulalayo abantu babotshwe. Njalo siyabona kathesi ukuthi ukuhlukuluzwa kwamalungelo abantu lokho kusiya phambili. Siyabona kathesi abantu bayabotshwa, amasotsha abhodabhoda etshaya abantu, ebulala abantu, amapholisa lawo sethetheleli ithuba le-lockdown ukuhlukuluza njalo amalungelo abantu. Kuthi kuthi thina vele asimelelanga ukuze lokhu kukhulunywe ngamazwe angephetheya, kodwa sikukhulumile thina njengama civil society organizations, njengama human rights organizations, satho vele ukuthi hayi lokho okuyenzwa nguhulumende webutho lo esilaye eZimbabwe lapha, uhulumende owangena kumbuso ngendlela yamandla, bekhupha ngendlela yamandla ubaba uMgabe. Yikho into ehluphayo lapha elizweni lethu leZimbabwe ukuthi laba abakhona laba uhulumende wamasotha lo okhona okhokhelwa ngubaba uMnangagwa uyaphambili ehlukuluza abantu.
Kodwa uhulumende uyakulandula njalo uyazivikela uthi amalungelo abantu uyawahlonipha njalo uyawalondoloza.
Uhulumende yena uyazidefenda kodwa lokho ngakukho ezandleni zikahulumende ukuze yena abe ngureferee. Thina abantu ababonayo, thina ama independent eyes, yithi thina esingajaja uhulumende sisithi uyakwanisa uku protect amalungelo abantu kumbe kakwanisi. So amanye amazwe lawa vele ababonayo sebekhuluma noma kulento esebeyibonileyo and siyavumelana labo. Yena uhulumende kahlale phansi azibuze umbuzo ukuthi uphambaniseni kunjani abantu bona besithi yena uphambanisile nxa engaphambanisanga. Azibuze umbuzo yena leyo abe eselungisa indaba lezi zamalungelo abantu siyaphambili njengelizwe.
Umnumzana Mavela Sikhumalo esiphatha amandla senhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu lombuso okhululekileyo e-Crisis in Zimbabwe Coalition. Asenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ngalolu daba kumbe amapholisa. Kodwa uhulumende uhlala elandula lokhu esithi yena kephuli amalungelo kaZulu. Kansili yakobulawayo zithi sezibuyele emsebenzini ngemva kokwengezelelwa iholo ngumqatshi wazo ngesilinganiso sekhulu elilamachumi amahlanu ekhulwini 150%. Izisebenzi lezi zikhalele umsebenzi ngeviki edluleyo ukubangele ukuphazamiseka kwenhlelo zokucitha izibi, ukulungisa impompi ezidabukileyo, ukugejwa kwamangcwaba kanye lokucithwa kwezibi. Umnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wakobulawayo kuhlanganiso emela amalungelo ezisebenzi zamakhansili eZimbabwe Urban Councils Workers Union utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi izisebenzi zikhangelele ukunikwa holo lenyanga edluleyo ekampalakazi njengesinye sesivumelwano ukuze ziqhubeke zisebenza.
Siyananzela ukuthi izisebenzi zikamasipala wakobulawayo phose wensuku ezine bezingekho emsebenzini ngohlupho lokuthi zikhuluma zinanzelela ukuthi ihola waliphansi zingasenelisi ukubana zibuye emsebenzini ngoba imali ingekho yokugada leyokudla lokwenza konke. Kodwa ke sikhuluma kanje namhlanje izisebenzi zonke ziphendukile emsebenzini. Sinanzelela ama-departments achiyene nama-sections achiyeneyo, zonke izisebenzi kufanele zibe khona emsebenzini. Zibe khona emsebenzini sikhuluma kanje.
Izisebenzi zengezelelwe malini njalo zonke ziyasuthiseka yini kumbe zinkokheli ebezixoxisana lecouncil ezamukele lokho?
Well, eqinisweni ukuthi izisebenzi azisuthiseki ngempumela eyenzekeleyo ekukhulumisaneni ngoba siyananzela ukuthi nxa sikhuluma ngemali ephansi leyokuthiwa i-poverty term line khathesi isimi kusimo ese 10,500 zimdollars ngenyanga. Ngokunjalo ke ekukhulumisaneni kwethu lanxa ngeke ngathi utsibile imali ethola le mali but eqinisweni imali esitholileyo ibe ngaphansi kwaleso silinganiso. Ngokunjalo izisebenzi lokukhonona okukhulu ukuthi lanxa le imali ibe yi-compromise position yokubana siyivume but izisebenzi hayi azithokozi zilokuzifuqa njengoba sitshile ukuthi hayi njengaba khulumisana lomqhathi sivumile kuyi-compromise position. Kodwa oyikho sibuloku ngathi izisebenzi ziyabahlukuluza kakhulu kuyindaba yeholo likaDisemba leli elincane elingakabuyi ngelinye futhi elingathi lenza izisebenzi ingathokozi. Njalo izisebenzi yathi ukuthi hayi nxa le imali ingaqedali ubani ibuye kaDisemba zingagcina futhi sezibuyele ekuhlaleni ngoba i-incapacitation ingaphendulwanga. So ke sikhangele ukuthi ukhansile masinya alungisise imali kaDisemba ngoba nxa kungabanga njalo kule ngozi yokubana izisebenzi singagcina futhi sezibuyele ekuhlaleni phansi. Kukanti vele ayinali imali etholakileyo izisebenzi ngobuningi bazo aziyijabuleli.
Abantu bengakhangelela nini ukuthi kube lo mahluko ukuthi izibi zivuthwe lokunye nje okuninginingi obe kungasayenziwa ngenxa yokukhalala umsebenzi lokho?
Well, okuyiqiniso yikuthi thina nje izisebenzi zakobulawayo siyizisebenzi ezaziwayo, abantu abasebenza kabuhlungu, abasebenza nzima, abantu abazimisele ukuthi bathuthukise idorobho bananzelele ukuthi i-service provision iyatholakala ngokugcweleyo. Njengoba ngikhuluma kanje kathesi, nxa kungenzakala ukuthi zonke izinto zibe ndawonye, imoto zitholakale, amafutha okuhambisa izimoto, ama-fuel kutholakale, izisebenzi nxa seziqhubeza kwele emsebenzini njalo ukhansili laye azama ukuthi phezu kwalokho iholi kaDisemba siphuma ngalo lihleli buye khathesi izisebenzi ngendlela ezizimisele ngayo idorobho liyahleli buye lesimeni salo in the next week ngoba ukusebenza kwezananzela ubana siyabe sikhangele lingene langa elinje kwenziwa i-area enje ngelanga elinje okuthi singavele sichave from Tuesday to Tuesday idorobho liyaba lomehluko so sesikhalile umasipala asupport isisebenzi ngokuthi asinike okufanele sikusebenze abuye asinikele holo esilikhalele kaDisemba kwenza ukuthi abantu badle bathole amandla okusebenza so lokho siyakuthembisa ukuthi kuzenzakala singadonsa ndawonye umasipala azidlala ingxenye yakhe thina izisebenzi vele sizodlala ingxenye yethu lokhu asikuthandabuzi sikujwayele njalo
lo ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wakobulawayo ngomhlanganiso emela amalungelo ezisebenzi zamakhansili eZimbabwe Urban Councils Workers Union ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC
kwamanje ngesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leHerald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzamisa ikhefu lakhe kancane aye emathuneni eHeroes Acre eHarare emngcwabeni wababili abaphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe laba ngabathi umnumzana Morton Maliyanga lonkosikazi Ellen Gwaradzimba iphephandaba leChronicle lithi kuleyezi lezulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Cyclone Eloise elikhangelelwe ukutshaya ilizwe ngempelasonto ugatsha lwezomkhathi luthi ulaka lwezulu leli luzabonakala ngolwesine lapho leli zulu elikhangelelwe ukuqala ukuna kwele Mozambique okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele nge-WhatsApp
Albonani salibonani kuStudio 7 mina elami igama nguAdolf Shaba siyabonga ngezinhlelo zenelisi siphazona uStudio 7 usube ngumsakazi omuhle olalelwa from Cape to Cairo olalelwa ngamaZimbabwe nasendaweni ezehlukeneyo siyabonga ngomsebenzi omkhulu ngoba mkhulu lo msebenzi eliwenzayo kunendaba engifuna ukukhuluma ngayo le ndaba kaOpa Mchinguri Opa Mchinguri we-adresa ama-ovets ezinye izinto uhle ubonakalisa ukuthi ZANU-P F ayinayo into okuthiwa yi-leadership quality angazi lokuthi laba bantu i-leadership bayifunda ngayo ma umuntu ezade adresa abantu abadala njengama-ovet ebathathe njengabantwana abantu abangacabangiwo ngoba mazotshela abakalakade abobaba bethu batshele ngokuthi i-corona umkhuhlane waledwa unkulunkulu kuzopanisha abalungu ngokulethela iZimbabwe ama-sanctions bona beZANU-P F abafuni ukuzinuka amakhwapha ukuthi yini edala ama-sanctions enze base banikezwa lawo ma-sanctions asebekhala ngawo njengezwe abafuni kulokho instead bathatha i-blame game banikeza abanye abantu be-blame ukuthi hayi ama-sanctions aza ngoba azopanisha abelungu nanku-ke sebesifa bona kuZANU-P F ngabelungu nabo nalabo abafayo ababulawa yile COVID-19 njengoba ama-officials abo etshaya left right and center nje bangabe lungu na ezinye izinto zidinga ukuthi umuntu before ekhuluma especially kuma-public gathering azinuka amakhwapha akhuluma into ayaziyo
angikulombuzo ongelampendulo ukuthi kanti u-Obadiah Moyo ubotshwa nini sezingaki izehlakalo esezibaliwe ngaye lo muntu lo and i-evidence ivele egcekeni etshontsha imali ye-COVID-19 etshontsha imali yomphakathi imali kazulu abantwana bezimbabwe bonke betshontshela imali e-COVID-19 and abanamahloni labo abantu beZANU-P F labo manje babhizi bagcinela abantu be-MDC bebabophela i-intanethi bethi baqamba amanga kwathi molo u-Obadiah Moyo oyenza ububi obungaka elizweni yisingaki manje kuripota umuntu oyi-1 and engabotshwa umuntu lo ubanjiwe kazange elala ejele even 1 day kazange abotshwe kodwa abe-MDC bayahlukuluzwa bathwaliswe nzima mina ngihlezi ngisho ngithi sikhohlakale ngomnangaka and lo muntu lo ngendlela akhohlakale ngakhona abantu abangakuboni elizweni leli abantu basezokubona obukhulu kudlula lokhu ngomnangagwa lo ubuke ukuthi inkunzi isibandwa njani ekhaya izehlakalo zenkunzi zingaki eziningi ziyafihlwa ziningi ezifihlwe mina zange sizizo sikhulume khozini ningakhulu izihlakalo ezimbi ezenzwa umnangako lo muntu akho songu president lo inde ilizwe lakhe u president vele kalila isela nelingeke sithi ngu president akula muntu ungambuye umnangako izizo zakhe ende asikuthi siyamzona akula muntu ungaboniye ububi bakhe manje uhlukumeza abantu elizweni uqamba amanga uvikela abantu emkhuhlaneni kodwa napho nje ubusikala babolele jesu kodwa uoverdiamoyo okade wayenza ubugebengu bonke lokhu ilizwe libolile ngu-overdiamoyo abantu bekuthele nzima ngu-overdiamoyo lapho kodwa kababotshwa umnangakwa kababotshwa otshiwe ngakathi kababotshwa imuli kamnangakwa kayibotshwa
ngivuka njani msakazi omuhle hhayi sinaseraidi msakazi linjani izindawo ngezindawo ezitshiyeneyo msakazi wami hhayi thina sikahle msakazi sikahle lo okhulumayo mbongeni inkomo ndapha e-Hebron lapha hhayi sithi phambili ngomsakazi phambili ngomsakazi hhayi liyasakaza sibili into ezirayidi msakazi wami hhayi siyabe silalela lapha ukuthi uhamba njani eyi hhayi kuzima phandle lapha eyi kuyilahle uma kuhle mani hhayi hayi kunzima msakazi wami kwenzima sibili kolibona sengapha hayi sihluphekile sidamusama udinga usizo udinga usizo sibili eyi hhayi kunzima ekhaya kubuyeleki uma kunje so kuyilahla ngabe ngabe sokulungile ngabe sifukela manje akunje so hhayi ngeze savuyela yalobela khona
sanibonani sanibonani Studio 7 yekhulumayo ngundlovu singelwayo etsholotsho esigabeni sakonkosi singajabula lathi uma singezwakala emoyeni azwakala mpela emoyeni mina into eyenziwa utrump ngiyayijabulela kakhulu ngiyayijabulela kakhulu into eyenziwa utrump ngoba noma engazenzeni yenzeni kodwa okusalayo uzaphuma bese kubonakala ukuthi i-America i-democracy iyasebenza manje siyezwa abanye bathi yeyi i-America yenke isabatshela lutho ngoba nanku utrump eyalele hayi noma engazuyale kodwa okusalayo uzaphuma ya siyabonga so abantu abayekele ukuthi khona bona i-America yenke isabatshela lutho ngoba nanku ibe lo muntu eyalele esikhundleni siyabonga
ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika namuhla lilanga lokugcotshwa kukamongameli omutsha umnumzana Joe Biden esigodlweni iCapitol. Kuyanyakazela kulesi sigodlo kulandela udlakela olwaqhamuka khona abalandeli bakamongameli Donald Trump bangena ngamandla bezama ukumisa ukubalwa kwamavoti awedale le-Electoral College. Kubikwa kulamasotsha edlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 alinde umcimbi wokugcoba uBiden. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika unkosikazi Priscilla Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukugcotshwa kukamongameli omutsha uBiden phakathi kokuxokozela njalo kulamasotsha amaningi alinde ukuthi kungabi lobudlwangudlwangu kuyinto etshengisa ukuthi isimo sedemokhrasi ye-America sesitshintshile. Bekungenzakali lokhu kodwa ngenxa yokuthi sokwenzakele lokhu ukuthi abantu abadlwanguzelayo izigangi sezingene ukuthi zihlasele i-Senate le-Congress. So into esabekayo njalo nje besitsho ukuthi bayethusela batsho ukuthi bazabuya mhla welanga likaBiden. Lokhu kutshengisa ukuthi umhlaba kumbe i-democracy ye-America sitshintshile. Ekutshintsheni wayo okubuhlungu yikuthi i-America ibizenza yona ingcitshi yedemokhrasi iyiyo engenelayo ekhuzayo kwezinye indawo ihambe siyakhangela ama-elections siphenda ukuthi ama-elections elizweni leli they were not fair and free. Manje kathe sokuphenduke sokuludubo lwe-America lolukuthi sokubuzwa ne-America ukuthi elections were not free and fair ngendlela u-President Trump asekufaka ngayo. So kuyakuthi emazweni lapho kuvele idemokhrasi ingabonakali okuvele ubukhetho luqilwa nje njengokwenzakale e-Uganda abasela muntu yakubakhuza ngoba bazabatshela ukuthi lani kini ama-elections enu kabi free and fair. Kuze kusikhumbuze isikhathi sika-George Bush logo ukuthi u-Bush wathi yena esithi kumgabe u-rigile election uyena umgabo wamphendulwa lawe wariki election ukuthi uwine ngoba uqilibezele ugogo angazi umbe kuyinto ezabuyibuyele emuva ibe sendleleni kodwa kuyisimo esibi kakhulu for democracy emhlabeni
manje njengoba umongameli Trump esesuka esihlalweni ubona ungani imbali yakhe izaba engeka umongameli oyehlulekileyo ukubusa kuhle na
nga singakhangela isimo sika President Trump sikhangele lo mbuso wakhabe lawo lanxa ihamba singeza ke thina sithi u President Trump uzakhangelwa ngabantu njengo president owehlulekayo kumbe wayele simo esibi lokhu kuyabe sokusithula ukhangela ngaliphi lihlo wena bakhona abanye nxa ukhuluma kathi bazakutshela ukuthi impilo zabo zitshintshe kabuhlungu kakuhle ngesikhathi kubusa uTrump njalo izinto ezikhangelwa ngomunye kumbe ngabanye abazibona zizinto ezidanisayo izenzo zikapresident Trump ukuthi bathi izenzo lokhu kubi lokhuyana kubi bakhona abanye abazibukayo abazincoma ngazo abazakutshela ukuthi upresident Trump akula president wakwaba njengopresident Trump so lokhu ukuthi simkhangele uthi sikhangelela ukuthi sicabanga ukuthi uzakuthi hayi wayengupresident owehlulekayo kumbe ngupresident wayelezenzo kumbe elesimo esibi kumbe ngelasithunzi kuyabe kuza lokho kuza kuyanga ukuthi ukhangela ngaliphi lihlo ungakhangela okwenzakeleyo kathese e-Congress lase-Senate abantu labana bebengena lapha baningi abantu abatshengisa ukuthi bayambuka bayafisa ukuthi abuyele embusweni ungakhangela amavoti abantu abamvoteleyo lanxa engatholanga amavoti ancinti yakaBiden kodwa kuyatshengisa ukuthi bakhona abantu abambukayo
unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle eWashington State. Namhlanje lesikhangele inhloko zendaba umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka udala umonakalo elizweni ubulala abanye njalo abangamachumi amahlanu lambili 52 ngalanga linye layizolo so kule minyaka emibili kwabulawa abantu ababetshengisela elizweni jikelele besola uhulumende ngokukhweza amafutha ezimoda okulilanga elinanzwe ngabameli bamazwe awentshonalanga. Izisebenzi zikamunicipala wakobulawayo ebezikhalele umsebenzi sezigaxe amajogwe njalo ngemva kokuba umqatshi ezengezelele iholo lazo. Siluqhibake lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivaleliswayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu likakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.